isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 Zibandlela 2018 ngo Chris Gande.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Gango kuningi kakhulu njengoba sisizwa lo mongameli wethu esithi 02 uganga. Ikho ke sithemba ukuthi nxa idaliwe yona leyo njengoba ethilo evula i High Court lapha izancedisa kakhulu ilizwe leZimbabwe.
I-Commission yabona ngezemthetho e-Judicial Services Commission ithi sisungule imthethwandaba ezakhangela amacala enkohlakalo.
Awuzamayo umongameli uMnangagwa sicabanga ukuthi uzama ukuthi mhlawumbe aqale aqinise ubudlelwano kwelizwe lakithi leZimbabwe namazwe akusadadi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ubeseNamibia phansi kohlelo lwakhe lokwethekelela amazwe angomakhelwane.
Owesulu weMelika lamhla unanza ilanga lokuzalwa owayelwela amalungelo abansundu kuleli lizwe, umuye umfundisi Martin Luther King Jr.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
I-Commission ebona ngezemthetho e-Judicial Services Commission ithi isisungule imthethwandaba ezakhangela amacala enkohlakalo ezabelweni zonke zelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe Supreme Court uJudge Elizabeth Gwawunza ngesikhathi evula okusemthethweni umthethwandaba owe High Court namhla ekuseni. Umkhosi wokwenza lokhu obugoqela omantshi amagqwetha amalunga edale lePhalamende, umeya wokubulawayo kanye labanye abantu abavele endaweni ezehlukeleyo kwenzelwe enkantolo ye High Court kobulawayo. Unkosikazi Gwawunza uthe kuzavulwa inkantolo yokukhangela amacala enkohlakalo, njalo lokhu bakwenza le-commission ekhangele lokhu eZimbabwe Anti-Corruption Commission leZimbabwe Republic Police. Uthe bakhangelele ukuthi inkantolo ezimbili zisebenze eBulawayo leHarare ekuqaleni komnyaka.
Establishment of Anti-Corruption Specialized Courts.
Njengoba umongameli welizwe wayesechilo ukuthi i-corruption kumele iqedwe elizweni, ngokunjalo i-Judicial Services Commission isiqale inkantolo ezikhangele amacala e-corruption. Uhlelo lokuqala inkantolo lezi silwenza le-National Prosecuting Authority, le-Zimbabwe Republic Police kanye le-Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Olilunga ledale lePhalamende ekhangele isabelo sakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthe inkantolo lezi zizaqeda ukuganga okuningi, njalo lokhu kusekelana lezifiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa.
Uganga okuningi kakhulu njengoba sisizwa lo mongameli wethu esithi 02 uganga. Ikho ke sithemba ukuthi nxa idaliwe yona leyo njengoba ethilo evula i High Court lapha omkhulu wezomthetho izancedisa kakhulu ilizwe leZimbabwe.
Umsekeli we-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thandaza Masiye Moyo uthe ukumiswa kwenkantolo ezizakhangela ukuthonisiswa kwamacala enkohlakalo kuzasiza nxa inkantolo lezi zizavunyelwa ukusebenza zingangenelwa ngezombusazwe njalo zinikezwe imali eyeneleyo. Uncomele linyathelo ethi lamukelekile kakhulu.
Miswa kumbe ukuthi kube khona ama-court athize akhangelene ikakhulu lokuthiwa i-corruption, ukuthi kuzaguqula yini kumbe akusoze kuguqule yini indlela i-corruption ebikhona ngayo. Ngibona ngani okuqakathekileyo kumele sikunanzelele ukuthi kumele aphiwe amandla lawa ama-court, amandla okuthi khona anelise ukuthi sithi abe independent ngokokuqala. Okwesibili, kuyabe kumele ukuthi sinanzelele ukuthi abe ngama-court lawana okuthiwa they are well funded. My well funded as a Gwenelisa, Pela Utina abantu besondela besithi bafuna ukuthi mhlawumbe ba compromise. Kube ukuthi ngamakhothe anelisa ukuresista leyo I compromise eyabi ilethwa ngabantu. Having said that, ngibona ngani nxa kulesifiso lokuzimisela uhulumende ezimisele kungayisikho ukuthi khona khona siwafakela uwindow dress. Nxa ezimisele uhulumende kuzakwenza ukuthi khona khona la makhothe asebenze, and I believe kungaphumelela.
Uhulumende weZimbabwe uzaqala njalo ukuqhelisa enkantolo yeHigh Court ukuze kube lendawo enkulu yokusebenzela. Amacala enkohlakalo eZimbabwe abika emaningi kakhulu njalo avame ukungathoniswa kumbe ukuphelela emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ubeseNamibia phansi kohlelo lwakhe lokwethekelela amazwe angomakhelwane eqinisa ubudlelwano. Ngeviki edluleyo ubeseAngola. ENamibia ubikwa etshele intatheli izindaba ukuthi ilizwe leZimbabwe alijahanga ukungena kumanyano wamazwe asebenzisa imali yohlobo lwamarand. Lolu ludaba abikwa abelulandile kwele South Africa ngeviki edluleyo lanxa uhulumende elandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwerandi lolu lungaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni na.
Kumele ukuqala siqoqe lokho esingathi ngolwasemzini production, ngoba i-currency kumbe imali ihambisana lokuthi ilizwe lona lanelisa ukuthi livune okunganani okungayenza ukuthi imali yethu sibe layo. Thina-ke njengamakomani sesikujoye ukuthi okwesikhatshana kuyakuqakathekile ukuthi singene kuRand Union kumbe kwe-5 years sisazama ukuthi sakhe umnotho welizwe lakithi eZimbabwe ngemva kweminyaka engu-5 years. Yikho lapho esesingahlolisisa khona ukuthi kambe sesifikile yini isikhathi sokuthi sizimele sodwa sibe le-currency yethu. Siyananzelela amazwe anjengeBotswana, amazwe anjengeSwaziland, amazwe anjengeNamibia noma bengasebenzi iRandi as official currency kodwa baphakathi kweRand Union basebenzisana leSouth Africa. Njalo kuyacaca ukuthi umnotho weBotswana lomnotho weNamibia uphezulu, okwenza umnotho weSwaziland leSotho ube phansi. ESwaziland ukuthi kakulankululeko yezombangazwe, kanti-ke futhi leSotho kuhlalwa kutshaywe amakhulu ilizwe leliyana kalikho stebhu, kodwa ngalawo mazwe astebhu inotho yabo ibizathi ithuthuke.
Siyabona ukubana umongameli Mnangagwa usebhodabhode ngamazwe abalisa oNamibia, o-Angola lamanye njalo engakayi kwamazwe aphetheya ayiwo akhanya engaphathisa eleZimbabwe ngoba elemali elenotho ethe xaxa. Manje ihambo zakhe zonezi kumazwe lawo ubona ziphathisa ngani?
Awuzamayo umongameli uMnangagwa sicabanga ukuthi uzama ukuthi mhlawumbe aqale aqinise ubudlelwano kwelizwe lakithi leZimbabwe namazwe akusadak. Njoba siyakwazi ukuthi kwezohwebo i-trade si-trade kakhulu namazwe awe-sadak, ikakhulu ele-South Africa, kanti futhi amazwe e-sadak yikho lapho kugcwele khona izakhamuzi kumbe izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza khona.
Alo-ke umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, ingcwethi ecubungula izombusazo, bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave, laku-short wave ku-4930, 13860, 15460, 15580, laku-6080. linga kota njalo uhlelo lwe live show kusukusela ngomvulo kusiya ngolesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Njengenjayelo minyaka yonke uZulu weMelika lamhla unanza ilanga lokuzalwa kwayelwela amalungelo abansundu kuleli lizwe umnumzana umuyi umfundisi Martin Luther King Jr. njalo kule micimbicimbi etshiyeneyo emadolobheni yokuhlonipha umuyi. Umfundisi Angiston Sibanda uthi izenzo zikamnumzana King zakhuthaza amazwe akuzwekazi le-Afrika ukuthi aqinise ukulwela uzibuse. Uthi umuyi wayelokuthula njalo engelabandlululo okungafundwa izizalwane zeZimbabwe.
Yena ke wayelwela okwembala, kodwa ke thina ke sathi singafunda ukuthi singakhethani ngemhlobo ukuthi uyathi mina ngilishona, mina ngilindebele, mina ngilikhalanga. Kodwa sazisane ngokuthi sonke singabantu esidalwe ngomfanekiso lomfanekiso kaNkulunkulu. Kungelani ukuthi wena ulombala onjani njalo ukhuluma ulimi olunjani.
Singathi zona izenzo zikamuyi zaba lomthelela yini kwele Africa
kakhulu. Ungananzelela ngesikhathi ngama-60s kusenzakala imikhankaso wabantu abansundu eMelika ukhokhelwa nguye uDr. King. Kwaba isikhathi esaba khona kakhulu e-Africa ngapha kakhulu amazwe amaningi aphatheka. Engibelieve ukuthi mina abantu basba inspired ukuthi benze umvukela abantu bangithathele imibuso yabo. Lathi khonapho ngalesikhalazo ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi amabandla ezombusazi uzaphu anu belwela belwisa kakhulu belwela ukuthi ayi athi amazwe athole uzibuse nekukhululeka. So kwaba lomthelela kakhulu ekuthini kubonakalisa ukuthi umuntu onsundu laye ungumuntu athole futhi inhlonipho. Kwasokuthi la mazwe lawa ayelokhu engakakhululeki and amamazwe lawa asekhululekile lawo babona ukuthi kuyaqakatheka ukuthi basekele ukulwela kwenkululeko kwakusenziwa ngabantu abansundu. Kwaba-ke ne-impact enkulu kakhulu e-Afrika, kanti njalo kusasene-impact kakhulu ngoba kwasenza lathi sananzelela abantu abasifunde ukuthi lasisizo zidalwe zithiwa thina singawathiwamba ngama-second class citizens, lathi singabantu siyafanana.
Abafundisi bezinkonzo yibo yini abalokhu bephambili ekuboneni ukuthi kulokuthula elizweni.
Kusasekhona ukukhethana ngemhlobo ukuthi uyathola ukuthi enkonzweni ethile abafundisi bakhona kumele babe ngabakhuluma ulimi oluthile oluye zindimi kaziphakanyiswa. Ma ukhuluma olunye ulimi uyakhangelelwa phansi, mveka uthuthukiswa. Okuyizinto okusamele sisebenze kakhulu ukulwisana lazo, sifunde ukuthi umuntu wonke udalwe ngomfanekiso lomfundiselo kaNkulunkulu. Kusasele lo msebenzi okumele siwenze kakhulu ukuraise esingakuthina i-consciousness ukuthi si-rise above i-politics. Ngoba i-politics le Zimbabwe kakhulu ubaba uMgabe uhlanyele kakhulu inhlanyelo yenzondano nokukhethana ngemhlobo ebantwini kwaze kwangena lasemabandleni. Kusasekhona sibili umsebenzi omkhulu kakhulu omele wenziwe ngabafundisi ekulweleni lokukhokheleni inhlelo eziletha ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda sixoxelaye ekobulawayo.
Good Life Talk lamhla sihlolisisa usuku lokunanza impilo kamuyi uDr. Martin Luther King Jr. wayelwela ilungelo labensundu eMelika.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Amalunga e-council ebona ngezomvikela emhlanganisweni yeomanyano wamazwe omhlaba United Nations Security Council ethekelele kwele Afghanistan ngenhloso yokuyazibonela ngawabo amehlo umumo selizweni lelo lapho ahlangane lohulumende womanyano walelo lizwe we-National Unity Government.
amabandla amakhulu kwele South Africa abalisayele African National Congress kanye le Democratic Alliance aseqalisile ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ngokuthembisa ukulungisisa amaphutha akhona phakathi kwawo ikakhulu awenkohlakalo ku-ANC.
Uhulumende useqinise umsebenzi wokulwisana lemikhuhlane yemvukuzane kakhulu eyevele leyesibeletho lokwelatshwa kwayo ngokusungula asekwenze uhlelo lwenyanga ezedlula kancane ezintathu ezilandelayo lokuhlolwa lokwelatshwa kwabomama ezibhedlela zonke ezinkulu zelizwe. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Ngothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital eselapha umkhuhlane wemvukuzane seluvuselele umsebenzi ngemva kokuma ukusebenza ngomnyaka ka-2009. Lokhu sekulethe ukuphumuza izigulane ezedlula inkulungwane ebezisuka ezansi emandebeleni zisiya kwelatshwa eHarare kumbe emazweni angomakhelwane. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyathwa ovule indawo ezimbili zokwelapha umkhuhlane wemvukuzane empilo Central Hospital ezivalisa iradiotherapy lenuclear medicines kusetshenziswa umtshina obizwa ukuthi yilinear accelerator ukutshisa imvukuzane esemzimbeni. Umqondisi weNational AIDS Council kobulawayo uNkosazana Senatra Nyathi ubike ukuba sebatholisa impilo Central Hospital umtshina wokuhlola imvukuzane yevele.
Kuyadukazisa iBulawayo yonke ukuthi iNational AIDS Council yadonata umtshina okuthiwa yi-mammogram empilo. Umtshina lo uyahlola i-cancer yamabele kumama. So siyakhuthaza ukuthi omama abaningi bahambe bayahlolwa amabele abo ukuze bebonakale ukuthi bale cancer kumbe hayi. Lokhu senzela ukuthi bethole utreatment kumbe ukwelatshwa kungakabi lomonakalo omkhulu.
Ethi uhlupho olukhona kulezi insuku yikuthi umkhuhlane wemvukuzane usuhambisana lomkhuhlane wengculaza, ngakho ukhuthaza ukuthi bayehlolwa noma bengakaboni izitshengiselo.
Sinanzelela njenge-National AIDS Council ukuthi HIV layo sibangela umkhuhlane wevukuzane. So i-National AIDS Council iyaqhubeka phambili ifundisa abantu bonke ukuze sizivikele njalo siphangise kuyelatshwa umkhuhlane we-HIV kanye ne-cancer ukuze kube ngcono kube kuwe lula komama. I-National AIDS Council ngo-2015 yadonata umtshina okuthiwa ngu-mammogram empilo. Umtshina lo uyasiza kakhulu omama kuze behlole imvukuzane yamabele. Siyananzela ukuthi imvukuzane yamabele yiyo ikakhulu ehlasela omama. So siyakhuthaza omama ukuthi behlole kusasemasinya kuze umkhuhlane lo ungamemetheki emzimbeni, njalo odokotela banelise ukuyelapha umkhuhlane lo ungakabi mkhulu kakhulu. Siyakhuthaza omama sitshelane, sihambeni empilo, sihlole, sisizakale, gcina izimuli zethu.
Umgcini sihlalo wempilo Central Hospital uNkosazana Sichelesile Moyo Ncube uthe bajabule kakhulu ngokutholakala komtshina lowo ozancedisa omama ukuthi bathole usizo masinyane.
Thina silokuthaba lokuthokoza kakhulu ngesipho lesi esisiphiwe yi-National AIDS Council ukuthi sincede ukuthi kukhangelwe i-cancer i-US ikhathaze kakhulu ebantwini abomama, ngoba umtshina lo esiwuphiweyo ikakhulu uzakhangela i-breast cancer screening.
Na moyo ugcizelele ngokukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu bezokwelatshwa umkhuhlane ungakamemetheki umzimba wonke. Esethula indleko kahulumende yalonyaka ibhajethi, umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthembise ukutholisa ezempilakahle imali yokwelapha imvukuzane. Okwamanje isibhedlela sempilo silabodokotela ababili abazi ukwelapha imihlobo yemvukuzane ehlukeneyo. Ngomnyaka uhulumende uthembise ukuba uzathumela umuntu oyedwa ukuyafundela ukwelapha imvukuzane, njalo baphakathi wokukhankasela ukuthi kube lomthetho ozabuthanisa imali elizweni owelevi yemvukuzane njengomkhuhlane wengculaza. uhulumende usethembisile njalo uhlelo lwakhe lwamalanga alikhulu ukuthi udaba lokwelatshwa kwemvukuzane lumqoka. Umsekeli kamongameli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ngomunye oseke wahlaselwa yimvukuzane yevele welatshwa. Okwamanje ngomunye wabakhankasela ukwelatshwa kungela nhlawulo kwemvukuzane kanye lokuthi kusungulwe i-cancer levy njenge-AIDS levy. Ucwaningo lokugcina olwenziwa eZimbabwe mayelana lemihlobo emitsha yemvukuzane ngo-2014 yaveza ukuba kulabantu abazinkulungwane ezine abahlaselwa yilumkhuhlane ngomnyaka. Kulengcwethi eyodwa esuka e-International Atomic Energy Agency esiyiso esinanza limitshina esibhedlela sempilo. Kuthi uDokotela Thathenda Chingojo, umqondisi wohlangothi lweradiotherapy, uthi sebenelise ukwelapha abantu abadlula amakhulu amabili bezithengela imithi ethi iningi aliyenelisi ukuzithengela ngoba isibhedlela asilamali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi abantwana besikolo beqala izifundo zabo zalonyaka, ogqugquzela ukuqakatheka kokubala ulimi lwesiNdebele lezamasiko, umnumzana Khulekani Ncube uthi useqoqe inqwaba yengwalo zesiNdebele phansi komkhankaso wakhe ohlose ukukhuthaza abadala labancane ukuthi bathande ukubala njalo bengalahlekelwa ngamasiko. UBenedict Mhlapo uxoxa lomnumzana Ncube eseJohannesburg.
Umnumzana Khulekani Ncube uzelwe eMatole ePlumtree, wasefunda khona wayagcina ngo-grade 7 eseswela imali yokuqhubekela phambili. Yena ke uthi lokhu yikho kwamenza wakhula ile ntshukuntshu yokukhankasela ukuphiwa kwethuba lezemfundo, ikakhulu kulabo abantwana abaphuma emulini eswelayo. Uthi ke ngemva kokubona ukuthi ziyanyamalala izingwalo zesiNdebele ikakhulu emazweni okugcwele khona izalwane zeZimbabwe, wakhanda icebo elizenza lezingwalo zitholakale kuzo zonke izalwane zeZimbabwe. Waqala ke ukuziqoqa zonke zesiNdebele ahlangana lazo waze waba lenqwaba yazo. Ngemva kokukhulumisana labalobi bezingwalo kumbe amankampani aphiwe umsebenzi wokuzicindezela, umnumzana Ncube uthi usesungule umkhankaso wokuthi zifinyelele umuntu wonke osifunayo. Uthi zimbili inhloso ezihamba phambili emkhankasweni wakhe lo.
Kwakungihlupha kakhulu ukushabalala kwezingwalo zesiNdebele ngoba kwakusisho ukushabalala komlando wethu, ukushabalala kwembali yethu. Ukuze sazi lapho esiya khona, kumele sazi lapho esisuka khona. Ukuwa komnotho kudala ukuthi ingwalo zingathengeki ngoba ziyabiza kakhulu. Ma usufika lapha usulinganisa amadola namarandi zingabe zisathengeka kahle kwabaningi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Ndlovu utshayela uncube izandla esithi umkhankaso wakhe lo awusizi kuphela kwezemfundo kodwa waga isizwe.
IsiNdebele ngisanda kakhulu ukuthi sivuselela isizwe sakithi sibe zazi ukuthi singabantu ababuya kuphi siyani. Ngibonga kakhulu ngokuthi asilethele zona endaweni yaseGoli ngoba thina abanye kuba nzima ukuthi masibuya ngale ezweni lokuzalwa sizithole. Umntana nami ngifana ngizambekela zona ukuthi uma ekhula azifunde abe wazi ukuthi isizwe sakithi sibuya kuphi njalo siyaphi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Fibion Khoza uthi abazali yibo asebe lomlando omkhulu wokutholela abantu ababo ingwalo lezi ukuze mhla besuka emhlabeni bachiye kulomhlahlandlela ocacileyo ebantwaneni babo.
Ngiqale kudala ukufunda akunamuntu ngokusilela kwazo, kodwa ngithe ngifika lapha eGoli ngahlangana lomathambo, ngathola ukuthi umathambo uyazithengisa ingwalo zona. Ngizithandela ukuvuselela ulimi lwakithi lwesiNdebele ngoba ungathiwa wakhangela kahle selutshabalele abaningi basalulandele kakhulu ingwalo.
Umnumzana Ncube okwamanje ohlala eJohannesburg uthi isizwe isizwe ngamasiko aso, kanti kulezi nsuku indlela elula yokufundisa intsha ngala masiko yikuloba phansi ukuze bazibalele. Kodwa uthi esekusenzakala ukuthi selokhu kufika amathelevishin, oWhatsApp labo-Facebook, umkhuba wokubala ingwalo zesiNdebele ezifundisayo lokunotha ngamasiko uya ulokhu usehla. Kulumkhankaso uthi ufinyelela abadala labancane ukuze bathengele izingwalo baqale ukuzigqaja ngolimi lwabo. Uncube uthi lezi ngwalo zidingeka kakhulu emazweni afana le-South Africa, le-Botswana, le-UK, lapho okuleningi lezalwane zeZimbabwe abadala labancane abangenelisiyo ukuzitholela lezi ngwalo. Nalesitudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, iqembu leChicken Inn selibuyisele uJoy Antipas ukuthi azokuba umqeqeshi walo njalo. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
U-Antipas uthatha isikhundla besiphethwe nguRaman Gumbo, yena wathatha lesi sikhundla ngomnyaka 2016 ngemva kokuba u-Antipas eseqatshwe liqembu liyamaZulu laseSouth Africa. Ngesikhathi iqembu leChicken Inn liqeqeshwa nguGumbo liphushe imidlalo yalo lisendaweni yesine ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017, njalo inkokheli zeqembu zikubone kufanele ukuba zibize njalo u-Antipas, yena walikhokhela laphakamisa isicoco se-league ngomnyaka ka-2015.
Isifiso sethu ukwenza ngcono kakhulu kulalapho esiphelele khona ku-number 4. Kuzananzelela ukuthi iminyaka emibili ilandelana sibe siphelela ku-number 4 ku-number 4. Kuyisifiso sethu ukuthi senze ngcono kulalapho.
U-Antipas uzabe encediswa nguPrince Madori obe ngumsekeli wakhe kusukela besaqatshwe liqembu leMoto Action abalikhokhela laphakamisa isicoco se-league ngomnyaka ka-2010. Okhangela abadlali nguSikhumbuzo Banda ubevele ephethe lesi sikhundla iminyaka enembalwa edluleyo. Kuthi umqeqeshi wabonozinti nguthire wabirisithole, yena othethe isikhundla ebesiphethwe nguJulius Ndlovu osewaqhatshwa liqembu leBulawayo City. Umsekeli omkhulu weqembu leChicken Inn uMacLeod Moyo uthi uyakujabulela kakhulu ukuphenduka kuka-Antipas ukuzoqeqesha leli qembu. Abaqeqeshi bamaqembu abasakhulayo weChicken Inn lawo bethule okusemthethweni emphakathini, njalo laba ngababalisa uCharles Hliwayo kanye loNkosana Gumbo kuthi okhangela abadlali nguSimba Mtubuki. Iqembu leChicken Inn likhangelelwe ukuqala amalungiselelo alo nyaka kusasa ngolwesibili. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Liking your style, you're moving your body, you're dropping so low, you make me lose my mind. Yeah, you're moving so nice and you shake it the way, your hair on your shoulders, you rock it the way I like. You blow my mind. I wanna be yours, I want you to be mine. I'm taking you on and I'm taking you home. Oh, oh. I wanna be yours, I want you to be mine. I'm taking you on and I'm taking you home. Oh, oh, oh.
Ngakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
I-Commission ebona ngezemithetho, i-Judicial Services Commission, ithi isisungule imithethwandaba ezakhangela amacala enkohlakalo.
Umongameli Mnangagwa lamhla ubeseNamibia phansi kohlelo lwakhe lokwethekelelwa amazwe angamakhelwane.
UZulu wele Melika lamhla unanza ilanga lokuzalwa kwayelwela amalungelo abensundu kuleli lizwe umuyi umfundisi Martin Luther King Jr.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uChris Gande silithiya kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana.